abantu bayahamba ezibhedlela but inkinga isuka khonapho ukuthi bangasuka lapha batransfere eBulawayo, bangafika eBulawayo because kusuba le nkinga khona. Ngiyabona le iproblem yomuntu okuthiwa ugwaze ngenqamu emakhokhoba, then ke sesuka emakhokhoba bemgijimisela empilo, wacothe empilo kula madokotela. The moment bemhambise eMatoday, then he passed away on the way to Matoday. So ileyi sekuthe enkulu sibili ukusayika kwamadokotela, kuyalimaza isizwe ngokuserious.
Njengezakhamizi iningi lenu liyenelisa ukuthi liye kubodokotela abazimeleyo?
There are so few individuals abakwanisayo kuthola ukuthi abantu bayabuya bezodinga uncedo kuresident association, befuna ukuthi bahambe ku-public hospital yona le engasiyo private hospital. So kuthola ukuthi hey, i-association ingenamali, isigijima here and there izama ukuncedisa ukuthi lowo muntu uyabe efikile ezocela uncedo kuresident association, abonakala ukuthi uyaphathiswa. Laba abangakwanisiyo yikho lapho ubona khona esegijima ecela uncedo laphana laphana ukuthi ancedise lakho ongabe sokumehlela.
Zilake lathi lina khona ngapho elokitshini leMkhosana kulo hlupho lwamanzi lakho kungaphathelana lezempilakahle, solunjani kathesi lolu hlupho?
Loko kunjalo dadewethu, akuthintanga lutho. Amanzi lokho eshotayo eswelakala sibili okuzwayo, ethe kuswelakala kunjalo lama-bills ayebuya esizubhedu, uthole ukuthi ama-bills amanzi lawo achakho nale phezulu, kodwa amanzi akhona lengawatholi. Layo baqinisekile uhlupho lukhona ngale kuzinwa, but thina izakhamuzi njengoba siyabe singakwazi ukuthi uhlupho lungathi. Thina abantu abayi-service delivery were expecting it from the country, but the country iyomele ukuthi idile lezinwa nxa ukuthi bayehlile ukuthi badelive kwesi kuyi-expectayo. So izakhamuzi ziyabe zingakwazi ukuthi amanzi ziwathatha kuzinwa, bona izakhamuzi ziwazi ukuthi amanzi adelivela ikhantini. So there are very few people abakwaziyo ukuthi izinwa yiyo esupplya amanzi, thina siyawathenga kuzinwa. Very few individuals ezikwaziyo khonokho, but yena ordinary layman ukwazi ukuthi amanzi wathola kukhantini.